umhlangano ngokwa ubumhle sibili abantu babuyile indaba ezixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngale?
Sixoxa ngokuqhakatheka kwealliance ukuthi ialliance leyo ade ivision kapresident uTsvangirai ukuthi sibambane nini kwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, uqakatheka kwe-unity, uqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhu against umgabe lo kutsho ukuthi kakutshintshanga lutho. Ama-storm troopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamacinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlala kuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTsvangirai. Kodwa lamhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokho ngani kulokuxozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela ngoba ku-alliance uPresident Tsvangirai wathi siya South Africa wasitshiyela ukuthi siyasebenza lo mnumzana uChamisa. Gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibili ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esokhe esebenza laye.